uMnumzana Edson Masuku isakhamuzi segwaqo eKwanda North uthi imbiko abayitholayo ngokumemetheka kwaleli gciwane ibatshayisa ngovalo.
Silokwesaba kakhulu ngomkhuhlane lowo ngoba siyezwa emaradiyoni kuyakhulunywa ukuthi inani labantu liyakhwela, inani labantu liyakhwela elabantu ababanje umkhuhlane labanye abafayo. Thina sizwa sesaba kakhulu, thina njengezakhamizi silesifiso sokuthi ngabe babuya bezosihlaba amajekiseni wona la ukuvikela, ngoba thina silezakhamizi ezingakwanisiyo ukuhamba siya ezibhedlela. Siyabe sifisa ukuthi ngabe siyancedwa bebuye bezosihlaba nje sizame ukuvikela nalowo mkhuhlane.
Amazwi la asekelwa ngumnumzana Vusumuzi Nkala oyisakhamuzi segungu eGwanda South othi njengezakhamizi eseduze kwemngcele basengozini enkulu.
Navele siseduzane le mingcele yonke, siseduzane leBotswana la eSouth Africa futhi awugogatshana kakhulu. So abantu labo babe bechapha behamba besiyazisiza ngenxa yokuthi imingcele ivaliwe, kuthi ngoba abantu laba labo babe besithi bangincedise, bancedise imuli zabo. Yiwo abasuka maybe sebechapha abanye bebuya, sebebuya bevela kwamanye amazwe njengakathesi. So siyabona le Botswana ngale abantu babanjwa ngale, siyabona abantu babanjwa badipotwa, so abanye babe bebuya nemikhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi iningi labazali esitezi lizibuza ukuthi zizavulwa pho isikolo ekupheleni kwalinyanga.
Siyezwa igcikwana leli ukuthi kubo-Midlands lapha seliqalile njalo lilamandla and liyabulala. So abantu bayazibuza ukuthi kambe sezivaliwe bazabuyela yini abantwana? Asizukubuyela yini ku-lockdown? Njalo abantwana bawonakala abaningi, kuningi okuwona abantwana. Sesisesaba ukuthi heyi kungaphinda, kungasiphinda. Esikukhulekelayo khathesi ikukhulekela ukuthi lo mkhuhlane awuhambe uphele, ungabuye ubuye. Enye lockdown abantu yiyo abayesabayo, abafunda kuyibona. Siyesaba nje ukuthi nxa abantu kungaphinda ama-lockdown, lokhuyana singabona abantwana sebewonakele, labo gender-based violence, labantwana bamankazana sebeyiba sebesiyadinga imisebenzi, bese betshiya emakhaya.
Kusenjalo izakhamizi eGuyu zithi zisele zitshamathe kulandela ukubulawa kwexhegu ebelile minyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyagalombili umzukulu emethethwa umlando wokufaka itshefu ekudleni. Lo mzukulu kubikwa etshaye okukhulu wakhe ngenduku ekhanda okubangele ukufa kwakhe. Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uMnumzana Thabani Mkhwananzi uthi njengamapholisa sebethethe inyathelo lokuvimba amacala afana lala.
O-officer commanding asefake lokhu okuthiwa ngama-prohibition order, ayiwo engabela uZulu ukuba aye kuma-public places, izindawo ezihlangana abantu, indawo ezifinyelela abantu, ephethe izikhali lezi engizibalayo, ngaba ngamarekeni okutshaya inyoni lana, kungaba ngamahloka, induku, imkhonto, ingqamu, lakho kunye nje ongakucabanga esikusebenzisayo esintwini okuyizikhali. Umthetho lo kawuvumi ngalesi sikhathi kusukisela ngoJuni sisiyafika ku-Agasti.
Sekube lokuqonga kwamacala adalwa izigebengu ezihlomileyo ezansi emandebeleni okuludubo olusabalale ekuqaleni komnyaka njalo luqhubeka ludlondlobala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.